Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 Ntulikazi 2023 ngoPracitis Jeremiah sithi machonova kwethu. Endabeni zethu lamhlanje.
But we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Igula lomanyano wamazwe wezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa. Ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni.
Iyabantu bethu selwimindle busuku inyamazana yesivele siyazi izaniphiyefu ibethusela ngento eziningi ezimbi ezitshiyine ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lehlele lokho okubi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi emandebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemaphandleni. Kuthi-ke kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni wokugaqa we-netball eliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iqula lomanyano wamazwe yawezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa. Ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni ngenjongo yokuyabona ukubana ukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi luqhutshwa ngokuthula kanye lokuthi lube ngolukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluka emhlanganweni lentatheli izindaba yeHarare, umsekeli womholi wequla leli unkosikazi Bertha Martin Rosumilowich uthe balethemba ukuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni.
In urban areas, not just in cities or in towns, but we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
In which case, umkhuthazo uMnumzana Tshenzani Tungakwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Sibekwazini ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokule Second Republic. I-Second Republic ngesikhiwa singathi yabizama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto. Kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo, ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo, kumbeni u-ref webhora. Ma kungaba lokutshontshela. Ngesikhiwa bathi still the elections will be credible makukuthi ama-observers avumelana njalo.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo oselizweni.
Ukuba khona kwama-observers lokungabi khona kwabo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-violence ingayenzakali kakusitho ukuthi idivelena kunjani election le uyirane kahle. Oma observers lawa amonithi aya observe. So abala intunyeti njoba ngathi wenze umuntu. So ngabona kungela virus ya kutshiswa idivelene na kadevele jonge ukurana ngezinye indlela ezingaso violence.
Abe EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho kwenzakala emtitwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokhu ephikisa ukuvinja kwawo. Ukuphatheka kukhetho lwalonyaka ukuza kwe-EU eZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi bechaya kumbe ukubotshwa nokusukuluzwa kwamapolisa. Abe EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lwalonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumela yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi bazakutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lequla labe EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki, amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamashumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamashumi amabili lasikhombisa akumanyana we-EU le asebenza le-Canada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe likhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotsha wayengumholi wequla ele-EU eleza ukuzobona ukhetho luqhutshwa umnumzana Pierre Scott wakwele Sweden esethiza umlandu wokungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethesa izijezo zomnotho enye inkokheli kahulumende eleZimbabwe linxuswe amazwe angamashumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalungiselelo okhetho lwalonyaka aqhubekela phambili eZimbabwe. Kuluthuli bayakhankasa bedinga usekelo lokuvotelwa abamabandla ezombusazwe ayenelise ukubhalisa amalunga awo azancintisa kukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Lokhu bakwenza ngokuhambela abantu emizini yabo lokwenza imihlangano emikhulu yamarali ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Abebandla lezanu-PF ngempela sonto basenkayi eMathebeleland North emhlanganweni omkhulu okhangelelwe ukukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa labo bazabe besenkundleni eRudaka Stadium eseMarondera eMashonaland East. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi yemandebeleti bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemabandleni lapho kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla leZANU-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. Umnumzana Petros Mgwena isakhamuzi seMadali Village eGwanda Stawutse uthi phezu kokuhlukunezwa kwabantu sokulenketha yabetshavi lapho kusabiwa impahla evela kurhulumente.
Bayethusela abantu balenketha abatshavi besiphisamende bashiya labo bangasibo ebandla leZANU-PF besipha amakhuba athiwa nikwe abadala lesamende sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela imemba se-CC lasamanye amabandla ngaphandle leZANU-PF ngoba bona banama-chairperson amasela njalo bephula isisekelo sembuso chapter 15.
Umnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwa-17 emanama uthi bandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo neviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Mhla ka-22 July besilerali ezaphu akuthiwa it was a public meeting ematobo amapholisa avimbile ukuthi khona irali iqhubeke umhlangano uqhubeke baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubani ebegqoke njani, isecurity yena ebegqoke njani,
izikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ezansi eMandebeleni uMnumzana Ntano Ndlela uthi lanxa kungakabi lodlame kulesi sabelo uzulu emaphandleni uhleze setuselwa
iyabantu bethuselwa imindle kusuku inyamazana yesivele siyazi izanu PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyeneyo ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokhu okubi lihlele lokhu okubi kodwa hayi abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihleli abantu bezimbabwe engahlihleli abantwana bemadebeni south nxa bangavotela inguquko
umnumzana malaki nkomo oyisikhulumeli sebandla lezanu PF ezansi emandebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwedusela izakhamizi
angaboni kumbe ukuzwa udlakela kwezinye indawo abantu bazikhambenela kuhle bazihambela kuhle bazikhulumela kuhle akula oyethusela omunye singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngobulutshwana babo kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayokhankasa ngendlela ayifunayo imbona lokhu kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa babesebeza umuntu badinge ukusola obunye ubukhokheli okungabe bukhona
ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi emathumi mabili lantathu unyangezayo kancwabakazi lapho uzulu azavotela amakhansila amalungu edale lephalamende kanye lomongameli ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
okwamanje ke sesingena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa nguSithandekile Mhlanga siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla
yokuqala ngazitho igama igama lami ngudunyiswa Mgwenya esami sibongo singesakomajola ngingumhlali wenketha 7 kuward 24 ngihlale khona ukusukela ngo-1988 ngumhlali omdala sibili ngikhankasa kakuhle kuward 24 ibandla lami engikhankasa ngikulo ngelezaphu unina wamaphathi wonke ngikhankasa kuba ngukhansila nje ngokuba kuningi okufanele abantu bakunanzelele bakulungise nxa sincedisana hayi ukuthi mina ngibapha lokho kodwa bona batho okuswelakalayo mina ngibe yisithunywa bengisebenza njengombalisi ngingakangeni kulokhu ngiqalise ukubalisa ngisemaphandleni ngangena kobulawayo ngafundisa ezikolweni ezishiyeneyo ngaretire ngisesikolo semanondwane kungakho-ke ngisithi mina i-proven record iseduze khona lapha ewadini isikolo sami yimanondwane ngisebenzile njalo lama-organization amanye atshiyeneyo ngikhangelele labantwana njalo ama-orphans laba-vulnerable ngingu-child protection ngingu-chairperson we-child protection ngasebenza lamanye ama-organization world vision contact kungakho ngithembe ukuthi hhayi umphakathi sisebenze kuhle ndawonye sizazwisisana ekusebenzeni kwethu olutsha oluningi into engikhuluma lalo beluzwisisa ngalokho ebengikhuluma ngakho hhayi kabadala abaningi ngoba ivele izaphu bayayazi lanxa bebefuna ungani bayayigqibela beyenze ngani kayikho abanye bekhuluma kungathi yinto ebivele ilokhu iphakathi kwezanu hhayi sike sichasisile ukuthi zanu layo imiyodwa izaphu imiyodwa i-unita code kwadlula lokhu ngaleso sikhathi okwakuyiso sona hhayi kuba ngumama kuvele kunzima nxa sikhangelelane lezepolitiki balutshwane abamayo bakubuzisise kodwa ngalesi sikhathi baqalile abantu ukuzwisisa ukuthi sonke silamalungelo ukukhankasa simele abantu endaweni zethu njengoba ngeku ward 24 obe ngu ward 25 ngiyaphinda nje into eqhakathekile ukuthi kube le training yama skills kwabatsha so ngale ndlela kumele sithi revive ama youth centers for skills training omama bayadinga okuningi abafanele bakufunde lapha sikhathi esiningi baba sezindlini besebenza kwendlini kodwa kukhona abakuswelayo babe ukuthi labo babe empowered kufanele kube le ndawo lapha abahlangana khona bafunde sifundisa ani lawo besitho abakuselayo ukuze sinikuthwale ngikuse lapho kufanele kuye khona bese sikhangela lamanzi ubulawayo akala manzi njalo kufanele kwakhiwa madamu nxa kukhula ipopulation sibaningi madamu lawo kufanele angezelelwe edolobheni izikolo icouncil ivele yakhele izikolo kodwa osokumangalisa ukuthi izikolo khathesi azisela lutho azisela amabhentshi azisela amabhuku akusekho kwakuvele ukukhona kukhona isikhathi sokuthi kulamsejenza nyanyana enziwayo ewadi kumele ibe imisebenzi ekhangela ukuthi wonke umuntu ongumhlali waleyo ndawo uyathola ithuba lokuthi achatshwe laye asebenze kungabi ngani kuchatshwa ngokuthi ungubani okabani ungubani okukhangelela ukuthandana lobani hatshi izinto ezazingivele ezinye zakhansili
zikhona yini ingxaki osuke wadibana lazo lapho ukhankasa
angingahlangani lodlakela ekukhankaseni kwami la maphethana ami hayi angingatholi adatuliweyo ngisabonga kumphakathi lapho ukuthi hayi kukhanya kulokusebenziselana kuhle
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dunyiswa Ngwenya uMajola oncintisa ukhetho lokudinga ukhansela kaward 24 enketha kobulawayo emele ibandla lezaphu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazane abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gandhi yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga msakazi ngiyabingelela ehlelweni lakho kuwe labalaleli bohlelo
siyabona ukubana abesifazane balitshwana kakhulu abancintisayo ukubona njani wena khona
njengomuntu ongumama ngiyakunanzelela kakhulu lami ukuthi abantu besifazane balutshwana kakhulu abangeni lelo lukhetho siyazi ukuthi lakudala bekuthi lokho kuthiwa omama ngabantu bekuthi behlale phansi ekitchen ikondla izimuli bebhekelela obaba nabantwana indaba zepolitiki lezi bezingasizo zabomama kangapha yebo balutshwane bona kodwa inani labo liyalikhula angeke sithi selenele ngoba lisesephansi kakhulu kodwa inani lakhona liyakhula kuhle futhi kuyajabulisa ukubona omama bona ababakhona bengenelile ekhethweni esethemba ukuthi ukungenela kwalaba laba balutshwane kuzakhuthaza laba abalokhu bedonsela emuva besesaba ukuthi bazibandakanye kulezi ezombusazwe ukuthi labo babone ukuthi hayi njengabantu bangomama kuyangeneka laphana bayakwazi ukuthi labo bangenele lukhetho bengathi ngoba ukukhetha kuphela labo bangene kulabo abakhethwayo esithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi sizawubona omama begqugquzeleka ukuthi bangenele ukhetho
ngokubona kwakho kungabe kubangelwa yini lokho
msakazi mina ngiyathemba ngilethemba elikhulu 100% ukuthi nxa omama benganikezwa lezi zikhundla eziphezulu loba sona esikamongameli ngokwaso singabona ushintsho olukhulu elizweni lethu loba nje e-Africa yonke nje uma kungabe kunikezwe omama izikhundla zokuba ngomongameli singabona ushintsho olukhulu khumbula ukuthi omama vele kusegazini labo ukuthi abakwazi ukuphatha abakwazi ukuphatha imizi baphathe abantwana baze baphathe labo babo emzini yabo lapha baqhumama akhangele izifuyo akhangele abantwana akhangele yonke into lapha ekhaya into kodwa yonke ifihleleke so okungehlula ukuthi umama aphathe ilizwe kuyini lokho kwathi nhlo sibona kubusa abantu bangobaba akaze nje umuntu wesifazana anikeze ithuba lokuthi ake angene sibone ukuthi yini eyenziwa ngabantu besifazana isikhathi sezinjile manje lento futhi kumele iqale emaqenjini khona lapha emaqenjini nalawa ezombusazona la ama political parties abantu nxa kukhethwa umuntu ozoyamela iqembu kwesokwamongameli isihlalo bake bakhethe umama esuka emaqenjini nalawa ezombusazwe i political party ikhethe umuntu ongumama imhambise laphana ayoncintisana kulabanye abancintisela isihlalo sikamongameli simbone umuntu ongumama ekhona laphana abantu bamvotele kuke kuhlale umama esihlalweni sikamongameli ngiyathemba mina ngilesiqiniseko sokuthi singabona utshintsho olukhulu kakhulu ekubusweni kwelizwe kulokho esikubonayo umama akanikeze ithuba nje esikhundleni sona esikakhulu esikhundleni sona sikamongameli ke sibone kuhlezi umuntu ongumama mpela kuleso sihlalo
khona ukubangela ukuthi abanye abesifazane bengachazi abanye babo kungakubangelwa yini
Msakazi mina ngowami umbono ngokuhambe sengihambile ngabona andisezikhathini eziningi abantu bangomama baxatshaniswa ngobaba yikho nje kuhlala kuzwakala ukuthi umama bodwa nje abaxhasani uyazi ukuthi kuye kuthiwe emhlabeni abantu besifazane baningi okudlula abantu besilisa ngiyazi ukuthi futhi lakhonapho emaqenjini ezombusazwe kuma-political parties amalunga ama-political parties maningi abesifazana okudlula abesilisa loba nje kusekuthi nxa sokukhethwa besilisa kube yibo abameli amaqembu abezindaweni ezithile kwakodwa besifazane babaningi bona abesilisa abakhethwayo befake ezikhundleni ezithile bavotelwa yibo abesifazane singajabulela kakhulu ukubona abesifazane beke bamela khana bethi thina umuntu wesilisa ngeke simvotele sizovotela lo owesifazane abantu besifazane befunda ukuthi omunye umuntu wesifazane uyalungiswa umphele uwubeke kahle ekhanda yikho lokho esikuthiwe kulesikhulu sisho sesilungu esithi you fix another woman's abantu bangomama sibabone belungisana imichele lesemakhanda bengahlekani bengeyisani bathembane ukuthi nxa befaka umuntu wesifazane esikhundleni bazabe bezenzela labo kungathiwa nxa kuthiwa kuvotela umuntu wesifazane omunye azwakale kuthi hayi mina ngeke ngize ngibuswe ngozibani ngoba engumuntu wesifazane abantu bangomama kakhulu abanye balalokho basalaleyo nkolelo yokuthi umuntu wesilisa engabusa ngcono umuntu wesilisa engenza ngcono okudlula umuntu wesifazane abomama kumele bafunde ukuthi balekelelane njalo siyazi ukuthi ungalekelelani kwabo kusukela nje ezintweni ezincane nje ezokuthi omama bayilokweyisana balokuthi hayi lo angeke ngimkhethe ngobunje kodwa uma singafundisana ukuthi omama sibe sitheni nxa kukhethwa noma eqenjini le-politics leyo sithi namhlanje sikhetha thina umuntu ongumama eqenjini lethu sifunayo simela phezulu omama bonke bayekele ukuvotela obaba basisapotele umuntu ongumama singabona utshintsho olukhulu kakhulu omama bafunde ukuthi balekelelane
lo-ke bekungolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victor Mathuthu ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye lilali
kwabasanda kusixhumazi ngumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America esisakaza sise-Washington DC Kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emidlalweni wokugaqa i-netball eliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba okungumncintiswano oqhutshelwa kwele-South Africa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James linqotshwe nge-86-30 ngele-Australia ngolwesihlanu emdlalweni walo wakuqala wathi namhla ekuseni litshayo nge-52-48 ngele-Fiji emdlalweni walo wesibili. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungenzakala ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A lingazange linqobe.
Kuzamele iqembu leZimbabwe lidonse gadalala ukuze linqobe lethonga kusasa kodwa amathuba akhona vele mancane.
Ocubungula ezemidlalo uthandiwe Moyo uthi bekuvelele kuza kuba yisimanga ukuba iqembu leZimbabwe lenze kuhle kulo mncintiswano.
Sikhangele indlela abalungiselele ngayo sihle sibone ukuthi bekungahambanga kuhle emalungiseleleni abo ukuthi behambe bedlala.
Kulamaqembu alitshumi lesithupha afakwe kuzibaya ezine kulo mncintiswano njalo lawa azaphutsha esendaweni ezintathu eziphezulu kwisibaya sikagroup A lesikagroup B azabumba isibaya esitsha esikagroup F lawa azaphutsha esendaweni ezintathu kwisibaya sikagroup C lakugroup D azabumba isibaya esitsha esikagroup G amaqembu azaphutshisa endaweni ezimbili eziphezulu kwengalane kusiphasi kaGroup F noGroup G azadlulela kusigaba esilandelayo kusincintiswano esesemifinal ukuthi azaphumelela lapho ahlangane kufinal lawo maqembu azaphutshisa esentsileni kusibaya ezithi Group A, B noC kanye noD bona azabumba isibaya sikaGroup E lapho ayebeselwisa khona ukungabi yiwo amazaphutsha esemsileni ekupheleni komncintiswano ngoba kuzamele kucace ukuba amaqembu ami njani kusukela kwelinqobileyo ukuze kufike kweliphutsheli isemsileni. Sikhangele umdlalo wenguqu umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito ukuthi bakhangelele umdlalo onzima ngensonto lapho abazavakatshela khona iqembu lenkezi Platinum Stars yona batshikilisana lalo phezu kwengalane yemiklomelo kwesigaba seCasalaga Premier Soccer League.
Abafana balungiselele belamadlabuzane ngoba siyakwazi phela ukuba umdlalo esilandayo uyabe ungekho lula njengoba sidlala leqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo.
Iqembu lenkezi Platinum Stars leHighlanders azadlalela enkundleni yeBaobab kusasa ngensonto, ikanti imidlalo ebikhona namhla iphele kanje. Iqembu leChicken limnqobele wanje nge-2-1 ngaseLuveve. Iqembu leManyika Diamonds libhaxabulele kulayo Chiefs nge-3-1 ngaseKibo. Iqembu leZepisi Kariba limnqobele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga seNyamunga. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngeleShisham ngaseMandaba. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leBlack Rhinos lizadlala leleZimbabwe ngaseBata. Iqembu leDynamos lizancikilana leleYada ngaseBarber Fields. Iqembu leTriangle lizemukela leGreenfield ngaseKibo. Kuthi eleHerentals lizadlala leleCape United ngaseMandaba. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silo MacLeod Svanda insizwa edabuka eTsholotsho kodwa ihlabela ekwele South Africa. Nansi ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngelalati lalo lakhe elitsha.
Umculo ngiqale ngo-2015 but bengisebenza lamanye amaqembu ngingakabi lelami. Ama-album esenginawo ayi-2. Ngaqala ngadlala Tshova Tshova, igama lebhendi ngayibiza ngathi isikhokho zasezwayo. Leli elamanje elilengoma le elithi uthandeka, i-album futhi elesibili ngayibiza ngokuthi ngama-double decker traditional dance. So ngiyafisa kakhulu ukuthi ngathola iziponsa, ngithola ama-manager ukuze ngincediseke emculweni wami ngoba ngingumuntu ohleli e-creator and music, ambhekelelanga ukuthi ngitshaye umusic oyi-1.
Kubatshiyela waphamazi abalandeli.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngabe abalandeli bangalandelela kakhulu umculo wami ngoba ngumuntu othanda umculo vele kakhulu engikhule vele ngiwenza. Ngithola sesikolweni ngafunda nje izimo ngoba umusic vele wawungihlupha kakhulu. So ngiyacela ukuthi abalandeli belandelele kakhulu iy'ngoma zami. And then into engiyenzayo mina vele kahle kahle ama-group engiwalidayo asey-2 i-music engafanini, i-rumba nale isambaqanga isamaskandi sayini. So ngiyathanda ukuthi ngithathe lokhwala lokhwaya ngale langapha langapha ngihlanise kube into eyi-1.
Kanti sonye nina, kanti sonye nina, kanti sonye nina.
Ngilethembali ukhosisile umculo kaMdawini uMacLeod Sibanda akade sinikana nalapho ixoxa lonto ngamele inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.